Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni. Ukuthi kakhulu amasosha, amapholisa, ama-CIO, imibhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni. Kuyakubonisa ukubana i-security yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasosha lawa lamapholisa lama-CIO khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abasebeziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela umuntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebenga, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebenga nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefu na, ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapholisa nje all over adizisa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu ba-corrupt kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile, ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshwe kade emsebenzini kuyini engolozayo, ngoba ngabe kuthi abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngigange ngoba ngiganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siya kukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe laseSouth Africa and ilizwe leliyana selitheka lisoze li-extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi beletha amaqhinga okuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe isesokufuze siyifake ezandleni zikamvelingqangi.